Okwenzaka layo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa namhlanje engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enze lelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rusuwayo ukuthi bavalele ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona ukuthi bebeqala yini ukuthi engenise isiweli ngesitsotsi soneso, ubeqala unkosazana uHenrietta Rusuwayo laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamazimbabweni ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshana besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebe sebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF. Khonokho kuyaze kusenza sibe le mbuzo, yikho phela kuthethe lesikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRusuwayo lo Mokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnandi kagulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngikucabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta noTerence sokusitsho ukuthi uhulumende kamnankako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnankako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela. Ungathola ukuthi bona labo kuyabe kuyukuthi nje sikholwe ukuthi kulento esisenziyo, ngoba kakuqali ukuthi abantu ziphathe amandla zezanu zibotshe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hhayi uyabhadaliswa kancane. Abantu abasemajele ngabantu abangalamandla. Ungakhohlwa ukuthi inosi uChikore labokombirayi kangayi kulomnyaka babetshontshe imali eziningi kakhulu, kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo. Labona laba kambonti kukhona esingakujabulela.
Omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezaboChikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakhe uhulumende kamnankagwa. Omunye ngathi hayi lo ngohulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi.
Ocabanga ukuthi lo ngohulumende omutsha okutshena into udinga ukuthi elatshise ingqondo. Ngohulumende omdala kamva ukuthi wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo. Lo oFrederick Shava ababe besithi abantu besifa nge-ground bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi se-Willowvale. Ucabanga ukuthi babe selangizwanga ukuthi abaya e-church ukuthi betshintshe indlela abakholwa ngayo. Ngabe mbentwa ngabantu esezwa ukuthi asebesiye ezinkonzo yonke betshintshe. Wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe, iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise. So umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha angikwazi ukuthi kuyini okutsha. Izano bantu kwaphuma nje umgalo kuphela, kodwa kwaziqhubekela. Akulanto etshintshileyo, batshontsha, bayabulala, balokhu besenza khonokho ababekwenza lakudala lanini lanini. Okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga betshaya ikhuu, amasotsha ebeyasebenzisa ukutshaya ikhuu. Kodwa akulanto esingathi intsha ezanini yama-80s, ezanini yabo-90, ezanini ka-2000 kulokhu kuyizano naleyana embi eyenza konke ukuxhwala.